uhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency iZimstat luthi abangaphezu kwengxenye ekhulwini i-52% abeZimbabwe abaphila ngaphandle kwelizwe baqhubeka bethumela imali ekhaya. Kucatshangelwa ukuthi kulabeZimbabwe abaphose befike izigidi ezinhlanu abangaphandle kwelizwe asebehlala emazweni afana leSouth Africa, iUnited Kingdom, iMelika, Australia, New Zealand, iBotswana kanye lamanye. Eminyakeni ka-2015 lo-2016, iZimstat ithi kwangena amabhiliyoni phose amane amadola, i-3.7 billion, ithunyelwa ngabeZimbabwe abaphandle kwelizwe. Lokhu abanye abaseBotswana bathi kumele kube nezinye zezizathu zokuthi uhulumende omutsha abavumele ukuthi bevote besemazweni abahlala kuwo ngoba beyibo insika yentuthuko yenotho. Unkosikazi Siphesihle Sibanda yena ungumbalisi eHabron uthi uma uhulumende ethokoza ngemali ayithola ivela phandle kumele kathokoze ngendlela enye abanike ivoti.
Abantu abangaphandle kwelizwe kumele bavunyelwe ukuvota kuma-respective embassies abo ngoba i-government is receiving ama-remittances from the diaspora, kodwa nxa sofika isikhathi sokuvota bafuna ukubavayela ngaphandle, which doesn't sound fair. Nxa kukhona I think nxa bengafuni ivoti yabo kutsho ukuthi le mali yabo kabangayifuni.
Umnumzana Stanley Ncube laye usiza isihlobo ngemali nyanga lenyanga uthi usizo oluvela phandle kwelizwe kumele lunanzwe nguhulumende.
Sithandazela ukuthi uhulumeni weZimbabwe abe le common sense avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngaphandle kwelizwe ukuthi bavote. Sikhangela ukuthi abahleli phandle kweZimbabwe bathumela izimali eziningi kakhulu, yikho kathi sebabambe i-economy leZimbabwe ngokuba kathi seZimbabwe kukabe le-investment eqinileyo. So izimali lezi ezithunyelwa ngabantu zisiya eZimbabwe ziqinisile umi-economy weZimbabwe. Yikho ke kumele babe nesandla kuma-affairs aweZimbabwe, sikhangelele i-contribution abayifakayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi evakatshele kwele South Africa ngumpalakazi uthe uhulumende wakhe uzananzelela isibanga esidlalwa ngabaphandle kwelizwe. Uhulumende soyengeze imbasela ayinikeza abathumela imali bengaphandle kwelizwe kusuka kokuthathu ekhulwini i-3% kusiya kokulitshumi i-10%. Umnangagwa ucela ukuthi baze bazovula amabhizimusi ekhaya ukuze bavuselele umnotho, kodwa kwamandisa iningi ukuthi uhulumende kaMnangagwa uthi kala mali yokuthi avotise abangaphandle kwelizwe emazweni abahlala kiwo. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeseHabron kweleBotswana.